ilizwe leZimbabwe limi manzonzo kungacaci ukuthi kungaqhutshekela phambili njani kulandela ukhetho okuthiwa liqhutshwanga kuhle. Omunye wabaqala inhlanganiso ye-Christian Alliance engumgcinisihlalo wayo njalo engumgcinisihlalo we-Association of Evangelicals in Africa, umfundisi Ray Motsi, uthi kufanele kuqale kwaziwe iqiniso ngokwenzakala kukhetho olwedluleyo kungakenziwa okunye kweleZimbabwe.
Ukuthi izinto kumbe ilizwe liyephambili kwelakithi eleZimbabwe kathesi kungani kulokudonselana, ngoba kulezinto ezithile ezingacacani ukuthi kambe lokhu esikuzwayo yikho okuphumileyo yini kukhetho olusanda ukudlula eZimbabwe. Siyezwa ukuthi khona IC abanye bagijima bathi bawinile, abanye basithi besithi bona balobufakazi obugcweleyo ukuthi kabawinanga. Njalo nxa kunjalo kutsho ukuthi khona akula qiniso eligcweleyo ngakho esikwenza. Indaba abantu bengafuni ukuthi kuphume egcekeni, abantu bakhulumisane nxa kulibufakazi buphume, abantu babone ukuthi kuyini okwenzakala.
Ekhuluma le Studio 7 esikhulume lesebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngalolu daba.
Ama-talks a-right, ezange ke siyalethini ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumela nto ukhetho olwenziwayo. Asilokhetha kuqilibezela nje kwamnangagwa le gruphu yakhe ifazi. Kufuze kube nama-talks abe nenjongo yokuthi kulungiswe kuhle indaba zokhetho eZimbabwe, kulungiswe kutsha, kube lokhetho olutsha oluzasupervisewa yisadaki, izeki idilizwe, laba bebekuzeki baxotshwe, othigumba nabanye bakhe baxotshwe, kukhethwe abantu abatsha, abantu abaqondileyo abama eqinisweni.
Umnumzana Moses Langa, umgcinisihlalo ohlangothweni abasakhulayo kubandla leZANU-PF eMatabeleland South, yena uthi ukhetho solwedlula njalo kumele uZulu ahloniphe impumela yalo.
Thina abasakhulayo sibona ngani kuqakathekile ukuthi abantu barespecte the 2 million plus votes izeselon ukuze idinamakareceived from abantu beZimbabwe abamvotelayo towards his re-election as president. So we need to respect that and continue leadership ekhambini ekhona kathesi yephambili. Akule singakutshintsha, abantu basukuma bayavota, akusela okunye okungatshintsha lapho. Oqakathekileyo ukwakha ilizwe leZimbabwe liye phambili.
Ibandla leZaphu lalo lithi likhangelele ukuthi inhlanganiso yamanyana amazwe angezansi ye-Afrika i-SADC ingenele. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi bale mbiko abayithumela e-SADC ngalolu khetho.
Thina njengeZaphu sabhalela abe-SADC, sabhalela abe-EU, sabhalela abe-African Union sibazisa ukuthi ukhetho olwenziwa mhlaka-23 August lukhetho olungavezanga izifiso lentando kaZulu. Ngakho-ke sabacela ukuthi baphathise ekuthinini ilizwe libuyele njalo liyekhetha inkokheli zalo kakutsha.
Unobhala jikelelo inhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukukhulumisana yedwa into engaphendla indlela enhle eyeZimbabwe.
Into yonke ilungiswa ngomlomo, akudingeki ukuthi abantu baze balimazane kwenziwe izinto ezimbi kuthi kuqedwe lapho ngikhona kusiyahlalwa phansi. Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi.
Umongameli wakwele-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma nentetheli zindaba ze-South African Broadcasting Corporation ngeviki edluleyo wazisa ukuthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC ohlaziya udaba lweZimbabwe.